Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu umhla ka 14 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umanyano we-United Nations Human Rights uthi kumele kukhululwe bonke ababotshiweyo ngohulumende kamongameli Mnangagwa.
I-activism yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo.
Uhulumende lamhla uthe asisemaphethelweni amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit ngomgqibelo, lapho eliZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo walumanyano. Amapholisa kweleBotswana asebopha abantu bokuza abaningi abangena bengalamaphepha aqondileyo akuhlala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lomanyane wamazwe omhlaba olukhangelane lamalungelo kaZulu lwe-United Nations Human Rights luthi eleZimbabwe kumele likhulule abaphikisayo labalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo besetheswa umlando wokwephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Umbiko walo owethulwe lamhla uhlangothi lolu luthe lukhathazekile ngokubotshwa ukuhlukuluzwa lokwethuselwa kwabalwela amalungelo oluntu labaphikisayo. Ezinye inhlanganiso ezigoqela i-Amnesty International lazo zikhuphe imbiko zisola kakhulu okwenzakala eZimbabwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isithi isiphanyeke enkantolo ye-High Court isicelo sokuthi abeZimbabwe Prisons and Correctional Services bavumele unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi ARTUZ umnumzana Robson Chere ayihlolwa ngodokotela. Kubikwa watshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensitha kulandela ukubotshwa kwakhe eHarare. Emaswingo amagqwetha la athi asekhweze njalo edalele High Court isicelo sokuthi isethekeli esivela eSzech Republic umnumzana Lucas Slavik akhululwe ngesibambiso sebail. Wetheswa umlando wokwethula umbiko okuthiwa yayingamanga. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lolwela amalungelo ezisebenze kumhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Zimbabwean government ilokuganga sikubona ikwenze ebantwini. Ngoba okokuqala abantu balamalungelo abo. Lokho ukuthi kuthiwa kuyabuyisadings ukuthi abantu avalayo bona ale behamba abantu bebona ale begrouba bexoxa. Akusebenzeli ngoba thina singabe eZimbabwe la amandla zesadings njalo isadings ayiqalisi ukubuya eZimbabwe. So khona ukuthi uhulumende abe sesitheni abantu bafuna ukutshengisela. Useqalisa ukuba nakube kubotshwa abantu mahlayana, kubotshwa abantu mahlayana, sibona ngathi into embi. Njalo ungananzelela kulala indoda olinyaziwayo lapho ozama ukundokotela bathizwa kuthiwa uhulumende uyala bamvayele njalo abantu abona amadokotela. Khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu lanxa esejele kumbe ubotshiwe kufanele aye bona udokotela nxa engogulayo. So le ndaba eyenziwa uhulumende weZimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle.
I-United Nations Human Rights lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo. Li ubona njani imibiko le?
Besibona ngathi uqondile ngoba phela singakhohlwa ukuthi iUnited Nations ikhangela ukuthi umhlaba wonke iprotect ama-human rights abantu amalungelo abantu ahlonitshwe. So sibona ngathi nxa bethatha leso sinqumo mbe leso stance ku-right ukuthi silethemba ukuthi iZimbabwe izakulalela khona kuyikwenza njengoba icetshiswa. Ngoba labana bakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hathi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke. Kodwa ukuhle ukuthi neZimbabwe sikhathi sigijima phambili ngokuhlukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu nale.
Kodwa uhulumende yena uthi abantu ababo chwaye ngabe phula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokho ukuqala ke ukugila imikhuba nxa kukhangelelwe imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwesinye isikhathi ubalise kunanzeleke ukuthi khona okukhulunywayo akula ufakazi obubambeka kwakathesi ngoba besizwa sokulesikhathi ukuthi abantu bafuna ukujengisela. Kodwa kasaba kunani bejengisele. Engxenye sithi thina kwesikhathi uhulumende ingozi ekhona yokuthi unanda abantu bazakwenza khona sokusenza kuhlukunyezela abantu engxenye abangelacala. Kodwa-ke futhi sesibuyela kumalungelo abantu ngakho ayikhosi yeZimbabwe iyavuma nje ukuthi hhayi lawo nxa ungatawuphathekanga kuhle utshengisele ngoba ungakhohlwa ukuthi lesintwini nxa lihluphana ngikhale hambe lithatha umalume ngoba andazolama. So engxenye abantu laba babone ukuthi nanti ithuba lokuthi isade njengoba ibuyile lathi-ke sibatshengise ukuthi ayikulohlupho olunje ingxenye nje abantu bemzini laba bangabe uzoxakula angibona kule nto embi. Into embi ebingenzala ukuthi ngako kumbe kuthiwa ngabantu abafuna ukugenqola uhulumene.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibenti olwela ilungelo lezisebenzi ekwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubexoxa ecingweni ekwabulawayo Lethabo Kancube weStudio 7. Siphinde saxoxa lo mnumzana Khutakwashe Munsaka, umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe.
Zimbabwean government ilokuganga esikubona ikwenza ebantwini ngoba okokuqala abantu balamalungelo abo lokuthi kuthiwa kuyakuyisadingi sokuthiwa abantu avala abonale behamba abantu bebonale begrupa bexoxa akusebenzeli ngoba thina singabe eZimbabwe la malidas esadingi njalo isadingi ayiqalisi ukubuya eZimbabwe. So khona ukuthi uhulumende abesesitheni abantu bafuna ukutshengisela useqalisa ukuba na kube kubotshwa abantu mahlayana sibona ngathi into embi njalo ungananzelela kulala undodo olinyaziwayo lapho ozama ukundokotela bathizwa kuthiwa uhulumende uyala bamvayele njalo bayalobona amadokotela khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu la ngayesejele kumbe ubotshiwe kufanele ayebona udokotela nxa engogulayo. So lindaba eyenziwa uhulumende wezimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle.
I-United Nations Human Rights lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo li obona njani imibiko le?
Besibona ngathi kuqondile ngoba phela singakhohlwa ukuthi i-United Nations ikhangela ukuthi umhlaba wonke i-protect ama-human rights abantu amalungelo abantu ahlonitshwe. So sibona ngathi nxa bethatha leso sinqumo mbe leso stance ku-right ukuthi silethemba ukuthi iZimbabwe izakulalela khona kuyikwenza njengoba icetshiswa ngoba labana bakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hathi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke. Kodwa ukuhle ukuthi neZimbabwe sikhathi sesigijima phambili ngokuhlukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu.
Kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ukugila imikhuba nxa kukhangelelwe imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwesinye isikhathi ubalise kunanzeleke ukuthi khona okukhulunywayo akula ufakazi obubambeka kwakathesi ngoba besizwa sokulesikhathi ukuthi abantu bafuna ukujengisela. Kodwa kasaba kunani bejengisele. Engxenye sithi thina kwesikhathi uhulumende ingozi ekhona yokuthi unanda abantu bazakwenza khona sokusenza kuhlukunyezela abantu engxenye abangelacala. Kodwa-ke futhi sesibuyela kumalungelo abantu ngakho ayikhosi yeZimbabwe iyavuma nje ukuthi hayi lawo nxa ungatawuphathekanga kuhle utshengisele ngoba ungakhohlwa ukuthi lesintwini nxa lihluphana ngikhale hambe lithatha umalume ngoba andazolama. So engxenye abantu laba babone ukuthi nanti ithuba lokuthi isade njengoba ibuyile lathi-ke sibatshengisele ukuthi ayikulohlupho olunje ingxenye nje abantu bemzini laba bangabe uzoxakula angibona kule nto embi. Into embi ebingenzaleke ukuthi ngako kumbe kuthiwa ngabantu abafuna ukugenqola uhulumene.
Lo mnumzana Khutakwashe Munsaka, umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla leZANU-PF AFRs, besecingweni loThabo Kancube weStudio 7. Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni amalungiselelo omhlangano weSADC Summit ngomgqibelo lapho eZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walomanyano. Lokhu kuphume emhlanganweni wabaphathi ntambo bakahulumende owe-cabinet lapho kugcizelelwe ukuthi amanye amalungiselelo la agoqela ukulungiswa kwezakhiwo, imigwaqo, inhlelo zamanzi, ezempilakahle lezokuxhumana ebulenjini. Imihlangano eyandulela umhlangano we-summit ngomgqibelo layo iyaqhubeka njengenjayelo. Ele-South Africa libikwa lisithi alilamandla okwenqabela eleZimbabwe ukuthi liqhubele umhlangano njengalokho okuchiwo libandla le-Democratic Alliance kulelo lizwe lisithi kwephulwa ilungelo loluntu okugcizelelwa ngabanye. Kodwa umnumzana Angiston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies, uthi ngempela bakhona abafuna ukungcolisa isimo selizwe kulungiselelwa lumhlangano.
kuqhakathekile ukuthi sizwisise ukuthi iSADC yona yathifonywa ngama frontline states ngo 1980 yayijongene yayijonge ukuthi amazwe angase zansi kweAfrica ancedisane ekulwiseni lomncubuso wocindezelo owamabhunu. So akumangalisi nxa inhlangano njengabo DA beSouth Africa besizubuhlungu ukuthi eZimbabwe iya hosta iSADC summit ngoba bona vele kabafuni kube njalo ngoba basafuna ukuthi kuqhubeke kulombuso wabacindezeli owabamhlophe. Mphinde ngikhulumeke ngabanye bethu abafowethu abathi bayahlukuluzwa kulokuhlukuluzwa kwelulungelo lomuntu. Singakhohlwa phela ukuthi bakhona abafaka imali entweni le ethiwa i-activism. I-activism lokhe yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo. Mhlawumbe kwasisikhathi bakwenze sibili baqale amapholisa. Amapholisa athi angababopha bebe sebekhala ukuthi bona babotshiwe. Ngiyakwazi basebenzisa ama-strategy atholakala egwalweni olwabhalwa ngu-Gene Sharp olunye balwazi. Bona ukuthiwa how to bring down a dictator babe bezama ukuthi bangcolise ibizo lombuso okhona kathesi ukwenzela ukuthi kukhanye kulobudlwangudlwangu. Kodwa iningi labo bakwenza ngoba kulenzuzo kulama donors abafaka imali, futhi kungathiwa u-human right defender elodumo eyaziwayo usuphiwa isicoco.
Kodwa ungathini ngalabo abathi bayabotshwa amahlayana njengoba sibona ukuthi kuvalelwe abantu abaningi entolongwe abamabandla ezombusazwe labanye abalwela ilungelo loluntu?
Thina esikobulawayo emalokishini akula muntu esimbone esukule esukelwa ngamapholisa engonanga lutho bembopha. Akula muntu esimbone esukelwa ngamasotsha engonanga lutho bembopha. Laba abalendaba zabo babo ababanjiweyo indaba singayekeli amadale omthetho acubungulise sibe kwakucace ukuthi kahle kahle babotshelweni beboneni. Nxa kuyikuthi kule balecala bazabukwetshwa, nxa bengelacala bazaphuma. Yindaba sigijimela ukuthi sigijimele ekugcineni ukuthi bese kuthiwa ngenxa yokuthi kuleyo kwenzakala lokhu iSADC summit amelanga yenziwe eZimbabwe. Akukaze kwenzeke iSADC summit yenziwa noma siyafuna thina noma kasifuni, ngoba ivele iyatshintshanwa next year iya kwelinye lokuba ngumgcini sihlalo kuyatshintshanwa kuvele kunjalo. So asikhohlweni ngokuthi singathi guqula ulutho iSADC summit izaqhubeka yenza resolution ewenzayo next year ihambe kwelinye ilizwe iqhubeke kanjalo kanjalo. Thina sebe silokhe sigiqika phansi sidinga iattention sidinga le mali ngento yakhona.
Lo ngumnumzana Angustin Sivanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Intathele izindaba eyaziwa kakhulu ngokwethula indaba zemidlalo uSimba Rushwaya kasekho. URushwaya owazalelwa esigabeni seBeshenhof Bridge wasebenza kumaphephandaba ambalwa agoqela awenkampani Associated Newspapers of Zimbabwe, Alpha Media, Zimbabwe Mirror, Gauteng Guardian, the Manica Post. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentathele izindaba yeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Team Swati Hlongwane uthi ilizwe lilahlekelwe intatheli zindaba ekhaliphileyo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umnumzana Thomas Kwayelo owayekhokhela abanye abahlamuki abe-Lord Resistance Army kwele Uganda usetholakele elamacala edlula amachumi amane i-44 agoqela ukudlwengula abesifazana, ukuthumba abantu, ukubulala abangelamacala, ubusela lokunye. Ukhoyelo uyawaphika amacala la esithi wayephansi komkhokheli wakhe uJoseph Kony owanyamalala ehlathini kwele Uganda. Umnumzana Vacheslav Gledov usibalukhulu wesabelo sabegorodi kwele Russia uthi abantu kabasavunyelwa kuhamba-hamba lokwenza abakufunayo kulandela ukuhlaselwa libutho lakule Ukraine eselihluthunele izigaba ezedlula amachuma isikhombisa i-74. Uthi isimo sokuphuthumayo lesi ese-state of emergency sisesabelweni sonke ngoba babhekane lesitha esihlasela ngamandla
Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ise Washington. Wezi patelane le Melika lithele Iran lilakho ukuphindisela yiloba nini phezu kokubulawa komkhokheli weqembu leHezbollah ngile Israel osokudale ukuthi uhulumende weMelika ithumele imkhumbi yakhe yempi emhlubulweni weMiddle East ukuyafikela ele Israel. Ngomvulo omongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane labosowabo bamazwe abalisa ele Bhilithani, France, Germany lele Italy ngalolu daba ele Iran izolo. Lenqabile ukwamukela inkuthazo yamazwe angentshonalanga egoqela elemelika lelebhilithani eyokuthi lingahlaseli ele Israel ngoba lokho kungaphehla impi ezaphatha amazwe amaningi. Kunyanga ezisanda kwedlula ele Iran like lahlasela njalo ele Israel liphindisela phezu kwezinye izehlakalo ezehlukileyo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxela olandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
I-region wena leyo esithi Middle East singakhangela thina esikhonzayo oyesihambe emacaweni. I-Israel le-Iran they are cousins, so ukulwa kwabo vela kupheli, but kungaba le revenge siyakwazi ukuthi i-Hezbollah lamanye amaqembu ahlasela i-Israel, those that are all over that region, lawo ngantu abazangenela abasponsor yona i-Iran, siyakwazi ukuthi bala ma outfit ama militia maning ning, so khona apho baza jika labo isikhali nganto ama rockets lapha nanti bake bakuyenza. Iran is capable of revenging and bona sebele nuclear capability, so i revenge yabuya and siyakwazi ukuthi bayenza izinto eziningi njengama suicide bombs lama rockets lani, but sizabona kathesa ukuthi baza jika yini ama missile.
Kungaqhamuka impi egcweleyo phakathi kwe-Iran le-Israel, iMelika singabona ingenela layo ngokugcweleyo yini isekela i-Israel?
Esikubona kathesi nganthwa sokuchuchisa nganthwa sokusiya khona ngale duzane ukuthi i-America njoba ithumeze isikhali in the Middle East lakho kuzaba support for the Israeli government. Vele kungaqhamuka impi between any nation against Israel, i-America is the guarantor labo bilitheni bayasebengenela. So kuhamba kwabo abakuyenzileyo lokho is just a sign and forceful sign ukuthi bazangenela yona leyo ndaba.
Akhona yini amazwe esingabona lawo engenela ekucelele Iran?
Amanye amazwe angathiwa they are aligned le Iran, ngathiwa ngamasuni faith bayangenela. Ama-Shiite lama-Sunni is a differentiation countries akhona ngale. O-Qatar labo South Arabia lani le Jordan. So o-Qatar labo Jordan ngathiwa bale faith different, and then labo Israel labo Palestine lokunye ngama countries okhona ngapho. Iraq layo nganto abale faith efana nayo le Iran, so bayasebencedisana ngoba impi zabo ba believe ukuthi babelwele uNkulunkulu, so khonapho nganto abazangenela just to help the brotherhood. Amazwe anjengabo Egypt lamanye ama Arab countries, they are always trying to help and mediate, but kusukela kudala that place has been going on, it's a continuous war situation. Labo Lebanon lani. So yeah, iLebanon layo bake bayijikela isikhali Israel some weeks ago, so labo bayasexegana ukuthi bahambe bayachaya Israel. So yeah, it has the potential to engulf yonke region yona le. And then siyabona iRussia naye uPutin wayekhona ngale Iran, hayi kuyabungasamanga kahle. So yeah, kule potential to be a third world war khonapha mangu khangela.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe obexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 ese Ohio khonapha eMelika. Kweziphathelane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, amapholisa kwele Botswana asebopha abantu bokuza abagoqela abadabuka Kuna iZimbabwe abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. Kulabanye njalo abakuzase baxotshwa ngamapolisa endaweni eziningi ezokuthengisela impahla ishiyeneyo. Lokhu kuza ngesikhathele eBotswana likhala ngokuthi abangena elizweni ngokungekho emthethweni badala amacala esabekayo. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khonale kwele Botswana.
Amapolisa kwele Botswana kugwalo olukhitshwe kuyona le viki atshelwe ukuthi ahlasele ngokudinga bokuza abangena elizweni okungekho emthethweni. Amapolisa athi udaba lobangena elizweni okungekho emthethweni seluhluphe kakhulu enzikini yelizwe iCentral District egoqela amadolobha afana leMahalapa, Phalaphe kanye leSerowe. IBotswana ithi iyakhathazeka ukuthi abangena elizweni okungekho emthethweni badala amacala ahlasimulisa umzimba okufana lokubulala basuke lapho bangene phansi njengomswenya. Ophathisa beZimbabwe uthola amaphepha ohlala ukusebenza kwele Botswana uMnumzana Mthokozi Simpofu uthi kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho sebeqinise ukubopha abaselizweni okungekho emthethweni.
Hayi bakwethu, eqinisweni ukuphila kwele Botswana sokunzima. Sila ma rates akhona sebuye ubuthumuthumu, and sokusenza abantu bagithi baphile kabuhlungu abeZimbabwe, especially abangela maphepha. Sokusithi ubona abo abala maphepha labo, iningi labantu bala maphepha ukuthi basebenze emafamu while isibe ngasebenzi khona emafamu.
Uthi lokho kubuhlungu ukuthi abantu bethathelwe amaphepha ukusebenza uma betholakale bengasebenzi endaweni okumele basebenze khona.
Kuba lukhulu kakhulu, imagine ukuthi uyabuluze imali ezifika xmasipala lezi ama-consultant ama-permits ngama-5,000 bula ukhupha imali engakwenza i-permit uphinde uyayithathelwa ngoba kawusebenzi khona efamu. Ngakho mina ngombono wami nyalo isukuthi mhlawumbe lo bohulumende uthi angakuthola usebenza endaweni engayisiyo ubhethi permit yakwelinye ikhampani, mhlawumbe ukuthi uyefinda something, ucharge something than ukuthi kuthi uyathathelwa ipermit.
Uqhubeke sithi incwadi zama work permits akuselula ukuthi ziphume, kusele ungcono ukuhlangothi esifana lokusebenza emaplazini, abongikazi lamadokotela kanye labachayeli bamaloli, kodwa kudingwa abalolwazi olujulileyo njalo asebele iminyaka eminingi emsebenzini. Emzini wemhodizane wona oyingxenye yesigodlo seHaborone sekusungulwe umkhankaso wokhipha bokuza okuthiwa bathathela izalwane zeZimbabwe ibhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. Okumkhankaso lo njalo ulungiselela ukungena kukhetho lwamalunga edale lephalamende. Mnumzana Sidiro Khoroba uthi kuyamthabisa ukuthi amapolisa asesungule ukususa abokuza abathengisa emgwaqweni.
We are standing up for the people, but we also want the foreigners, especially the Zimbabweans, to understand that.
Simele abantu kodwa sithi ikakhulu wabeZimbabwe asilwilani, kodwa sithi noma sizwisisa isimo senu ekhaya, dingani ezinye indawo ezingasoke zenze lixabane labeBotswana.
Esinye isizalwane seMohotsane unkosazana Irene Sithwayelo utshele iStudio 7 ukuthi abahlaliseki ngokuthi kumele belwele indawo labo kuza iningi lingabe leZimbabwe.
Mapodisa di rasente go ya go ntsha batho ba rikisetsa mo mekgwatheni.
Ba yenze kuhle abomthetho uma sebeqalile ukukhipha abokuzwa abathengisa ezitaladeni. Kade sikukhalela lokhu, lathi sizama ukuziphilisa.
Osesigodlweni somelele eZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Witness Ngwenya uthi ofisi yabo ikhuthaza abakuleli ukuthi babuthathe amaphepha abapha ilungelo lokuba seBotswana okusemthethweni. Amadlelo awasekho luhlaza okangako abeZimbabwe ababalekela isimo esinzima somnotho besiyadinga ukuziphilisa kakhulu emazweni afana leSouth Africa kanye leBotswana. Lokhu kuza ngesikhathi amazwe eqinisa imithetho evikela izalwane zazo uthi zingatholi sezincintisana labo kuza kumathuba emisebenzi etshiyeneyo. Inombolo ezikhitshwa iofisi kahulumende yesitatistics Botswana itshengisa ukuthi inani labeZimbabwe lamaphepha okusebenza kwele Botswana selehla kakhulu lisuka kunkulungwane ezilitshumi i-10,000 ngomnyaka ka-2012 lafika phose inkulungwane ezimbili i-2,000. Ngumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSaborone kwele Botswana.
Selokho sekudaba lwabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Lamhla sixoxa lonkosazana Queen Sowa oyinkampani ye-Rugar ihlalani kuhle Medical osevule isibhedlela kobulawayo. Unkosazana Sowa uxoxa lo Cape Town Studio 7 ngendlelo zakhe.
Okwakhathesi sile special ese-renal unit ukugezisa inzinso. So ungasayina i-contract lathi sivumelane. Okokuqala, effective treatment imahara. Esibili, uyabuya abhadala half price. And then kweyesithathu yikho lapho uyabhadala khona i-full price. Njalo sesilo dokotela ose-based eRugare owethu udokotela.
Yes, ngathi kubiza malini khonokho okhuluma ngakho? Abantu babuze.
Okay, a session here renal is $145 per session.
Ye umuntu yabenziwani khona
bayemgezi sizizo bayakufaka emthineni uqalise ugesi izinzo zakho ngoba ma uyi renal patient vele izinzo ziyabe zingasasebenzi kuhle so umthina lwana ngokuthi uncedise ukuthi ukline izinzo zakho
mhm kulolunye njalo uhlelo olukhona ezokuthiwa ke uyaqhubha njalo sitelephone
yes lo hlelo okubizwa kuthiwa yi home based care lapho esikhangela khona kumbe ungogo kumbe ngikhulu kumbe ngumntwana kumbe isihlobo endlini siyabe sibancedisa whether umuntu wakho uphathekile kumbe lifuna ukuthi siyehlala la endlini simncedise into ezinjengokuwatsha ukuayina ukupheka siyebhadala amabhili siyakwenza kumbe umuntu ophathekileyo liyabe ifuna ukuthi simncedise ukuthi ageze anathe amaphilisi abetshintshwa embhedeni simuwatshela njalo siyakwenza khonokho
kubiza malini khonokho ke nkosazana so
kusukuqalisela from $10 ngelanga
kusiyafika ngapi
so kusiya ngokuthi umuntu uphatheke okunganani
ye jula sibili khona
so kusiya ngokuthi kulabanye engxenye ababelesifo secancer so kusiya ngokuthi ufuna umongikazi oyedwa kumbe kufuna ababili kumbe kufuna abathathu so kuyabe kufuna ukuthi sihambe siyexoxisana laye singaxoxisana laye yikho ke sesibakwazi khona ukuthi izimali zakhona imalini kodwa kusukisela ku $10 kusiyafika ku $30 ngelanga
ye abantu bakuxhuma njani nxa befisa ukuthi kuyekona ngapha
siyatholakala ku website nxa befuna ukuthi behambe ku website yethu kumbe uma befuna ukuthi besitshayela ucingo inumber zethu ngu 078135 4416 ngizaphinda njalo 078135 4416 mobile nxa befuna ukufona kanye esibhedlela between 8 and 5 inumber zangikhona ngu 00263 29 22 60571 ngizaphinda njalo 00263 29 22 60571 la ku Facebook lingasithumezela imeseji siyahle siphendule khonapho khonapho sikhona la ku Instagram sikhona la ku TikTok so bengasithumela ama-message khonapho siyahle sibaphendule la kuwhatsapp njalo sikhona inumber yona le engiyiphe yona ikhona kuwhatsapp
lowo ke ngonkosazana Queen Sowa umqondisi werugare hlalani kuhle hlalani medical obexoxa lo Gibbs Dube we studio 7
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
amshweshwe
lamlela nampa bafowembula
lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgcibelo kumsakazo we studio 7 linami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube ku studio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe i studio 7 ngeyakho
jana na naina
china
jana na naina
china
jana na naina
china na naina
le yi studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e Voice of America ese Washington Live talk lamhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu elizweni ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba ele United Nations Human Rights luthi kumele kukhululwe bonke ababotshwe nguhulumende kamongameli Mnangagwa. Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni ke amalungiselelo omhlangano weSADC. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.